Endabeni zethu lamhlanje lilo Kips Dube. Sokubotshwe ilunga lebandla lemthokazi Republic Party kulandela ukutshengisela kwakhe labanye lapho okwakhiwa khona amavinkile amakhulu koBulawayo. Uthi kuqhathwa abantu abangasibo bakoBulawayo. Abatsha abakubandla le-MDCT kwele South Africa bathi kuyajabulisa ukuthi omunye wabo umnumzana Nelson Chamisa ulakho ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe njengoba ethakazelelwa ngabantu abanengi. Sokungezelelwe isikhathi sokuchapha emngceleni wakwele Zimbabwe leBotswana ngesikhathi sekhefu lePasika. Abantu bakoBulawayo bathi uhulumende akumelanga afuqele uZulu izikweleti zamakampani anjenge Zisco Steel. Sizahlolisisa ukubunjwa kwamabandla ezombusazwe okungapheliyo. Kulive Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama, sixoxa ngezinto ezijeneyo ezenziwe ngabesifazana ngombimbitho. Tumelani imlayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kuStudio 7 wapas 7 ntambama kumakakasi athi 909 AM 4930-15580 laku 6080 kHz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuWhatsApp lakuFacebook ku-VOA Ndebele.